Inhlanganiso eziqoqa imicimbi yalomkhankaso lonyaka ziqoqela eNtwasa Arts Festival, iWomen's Institute for Leadership Development, iWILD, iMthonjeni Women's Forum lezinye. UNkosi uZithembiso Nyoni, umphathintambo wendaba zokwesifazane lamabhizimusi amancane, uchasisa kabanzi ngenhlelo abalazo lonyaka njengohulumende ekunanzeni umkhankaso lo.
Yes, lokuthiwa yi 16 days of activism against gender-based violence. Sizaba siseParliament, sizabe sikhuluma nge-gender-based violence silama MPs. Sizahlangana futhi mhlaka 1 labakhokheli bamabandla. Sizaba lo mhlangano omkhulu eBindura, lapho sizavula khona i-one stop center. Siyaqonqosela bakithi ukuthi asiyekele nini ukulwa, ngoba omama kuyabalimaza, asina nini ke kuhle ezimulini zethu.
UNkosi uZimelisa noMakhosi Ndlovu, isikhulumeli senhlanganiso yeMthonjeni Women's Forum, uphatha udaba lwembangela yodlame emakhaya.
Okwenza omama babe yibo abahlangana lo dlame kumbe udlangudlangu emphakathini, sikhangela kakhulu udaba lwamandla, amandla okwenza izinqumo, amandla okuthi bazimele bona, lamandla okuthi kukhona bakwanise ukuthi banakekele imuli, khangele kakhulu ezomkhonomi. Esikhathini esiningi babengelawo amandla okuthi batsho bona bakufunayo njalo bathathe izinqumo. Nxa kuyikuthi umama sengani sethatha isinqumo kakhulu, sebuza ngezinto ezenzakalayo ngekhaya, kuvame ukuthi ahlangane lalobo budlwangudlwangu.
UNkosi uZinozipho Moyo, olwela amalungelo oluntu, yena uthi lonyaka lomkhankaso unanzwa phansi kwesimo esinzima ngenxa yokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19.
Okumelele sikunanzelele, asisho ukuthi lapha sikhupha abantu besilisa ngoba labo bakhona ukuhlukumezwa. Kunye okumelele sikunanzelele ukuthi ilanga leli sikhangelela ukuthi singazama ukuthi sivikele njani labanye esiphila labo abangahlukumezwa ngobucansi babo, esikhuthi ngama-LGBT community. Ilanga leli liqathekile ngo-2020 sikhangela ukuthi i-coronavirus iyenze abantu batshona besezindlini. Yikho-ke ukuhlukumeza kusuke kanjani, ama-cases akhwela.
Ingcwethi kwezempilakahle uDokotela Rogers Shoshore Magiko uthi abesilisa labo bayahlangana lokuhlukunyezwa ezindlini.
Amadoda lawo ayahlukumezwa ezindlini. Singakhangela ama-numbers lama-statistics, bona ukuthi abomama labantwana yibo abahlukumezwa kakhulu, kodwa amadoda lawo ayahlukunyezwa. Uyathola lapha nalaphana lakho kulamanye amadoda athwele nzima ezindlini, mhlawumbe naye uthethe umama omkhulelayo amandla, kumbe uthethe umama okhuluma kakhulu. Ngoba i-violence, i-domestic is not only physical, kule emotional, psychological. Abantu abangamadoda ngama-victims, kumbe lawo bayahlukunyezwa physically, kodwa ikakhulu verbally and emotionally.
Abogatsha lwezamabhizimusi amancane lenhlelo zabesifazane bathi sebethole imbiko yabesifazane abaningi bekhonona ngokudlengulwa emakhaya lasemsebenzini. Iziphathamandla zesilisa zibikwa zibethusela ukungathuthukisi abesifazana, ukubanika izikhundla zaphezulu kumbe ukubancisha umsebenzi ngoba beyale ukuya emacansini lazo. Abenhlanganiso yeMthonjeni Women's Forum bathi bazabe bekhankasa eziqintini eziningi zezabelweni zeMatweland North le-South ezigoqela oTsholotsho, iNsiza, koBulawayo lezinye. Umkhankaso walo nyaka owe-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence wenziwa ngaphansi kwendikimba ethi Orange the World, Fund, Respect, Prevent, Collect, yona ekhuthaza abantu ukuba babuthanise uncedo lwemali lokuphathisa abahlukunyeziweyo, lokuthi amalungelo abantu ahlonitshwe kuvikele udlame emphakathini. Ngimele Studio 7 iwoBulawayo, ngingubathabile Masuku.